Israyeli ingamanye amazwe alolwazi olujulileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi etshiyeneyo ephathisa uhlelo lwe-agriculture. Nxa besiba sempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi, kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho igcine idulela labo abathengayo. Kanti-ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa le nhlalakahle yabantu, ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imbono, sifundisane kusiba lula. Pho-ke nxa kusiba bengxabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise-ke ukutholakala kwezinye izinto, ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedilikile kumbe indlela okuhamba khona izinto zisiya kwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseke kugcine kungasahambeli ngendlela esifisa ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima, yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esikufunda kwizimpilezi kungaba yona le kungaba ngeRussia le-Ukraine, yikuthi asilwiseni njengeZimbabwe ukuthi okwenelisekayo ukuthi sizilimele kube kunengi sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi, ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha, ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology kuthelela Israel yindawo yomleyo ngabe yikho lapho abenzi ubuceceshi obuningi bekhangela ukucubungula indlela zokusebenzisa amanzi ngendlela ephezulu ukuze phela inzuzo namanzi amalutshwane nalawo ibe phezulu. Njalo siyaba lamathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezithiyeneyo, kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So nxa kuphazamiseka ngale, kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inswele ezinjengazona lezi singagcina sesizikhuthi.